So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 harmonized general elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawayo ukhansile wazifumela le nani lakhe yayengazange alibuze azikanye labantu ngalo ngezindlela siwa-impoza amarethi lawana esingathi ngama-US dollar-based figures.
Izakhamizi zakobulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahhofisi kamansipala e-City Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapholisa athi kulezidumbu ezine ezabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulowo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedale lephalamende leli esiseMount Hampden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 harmonized general elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Abaphathe kwezombusazwe abadinga usekelo ebantwini ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke oluzayo luka-2023 kumele balondoloze futhi baqinise ukuthula okukhona manje umanya nolothando
for our culture as a people.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mututsa uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakuyamukela kakhulu njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame sithi hayi liyazwila amazwi okamongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU-PF njalo. Uthi hayi uthi akungabi lodlame, akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa ubona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthwakazi Republic Party MRP umnumzana Patson Xaba uthi okuthiwo nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowe ZANU-PF.
Silokudana okukhulu ngamalunga e-MRP endaweni yaseFlabusi lapho okushawe kwalinyazwa umnomzana nonkosikazi Mathe endaweni yaseFlabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezana ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni. Njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingachaya abantu, lingangeni kwezodlame, ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
Umnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiko etshiyeneyo egoqela othi hayibo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
UBulawayo City Council wazithumela le nani lakhe engazange alibuze nje azifane labantu ngalo. Ngakho ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajeti athi khona i-standstill budget ngezinye indlela siwa impola amarati lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiwo a-affecta i-RTGS VAT. Ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu, khona kanye-ke kusuke wacafula abantu ekuqaleni lakhathi esiloku bacafula. Nakuma-consultations lawa bebenzakala abantu bebekhanya befoswa ukuthi bavume nganxabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi. So komi konkana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo itengisa ukuzwisisana, abantu bebasebebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayizenisela-ke efutholo. Hhayi bekukuhle kakhulu, akula muntu obothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi ungakhangelelanga.
Ami njani ama-rates elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-rates ngasikhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngasiyiqathanisela leyo yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izindlu kade zibhadala ama-$15, kathe sekumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Khonokhana imali yena leyana kule mfuthi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izindola isirethe nge-current interbank rate yalisebenza ngalelo lapo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili. Khonokhana-ke kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalokishini agoqela singathi vele ama-restaurant eBasompopo, Montumbane, emakhandeni omthetho ophumula kuyadisiyali abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something, roughly $30. Yiyo vele ama-fixed charges singakafaka amanzi singathi i-water consumption. So ama-rate engawo suka i-revenue collection i-property vele ivalu yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30, unfortunately $30.
Libone bani kahle kahle umeya limbonile yini wazamukela izikhalazo zenu?
Bonke besabili ukuphuma phandle sibabona belunguze ngamawini khonaphana esidolo ukhawunkleki umeya labo bonke bebade khonaphana banisebenzi ngane zikhulumeli omesisa labantu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe umnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile.
Thank you.
Amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamabanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulowo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe begade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngapi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu khonoku esihlakule esiyenzeke leyo ubona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbeyiso kuyokugcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngapi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa iMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga zibe zisenzakala le security for services ngoba kade singakhangela ukuthi khona ama-robberies kuyathola ukuthi kona ama-security services wakhona kathesi abantu baphongaukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile nabantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonga ukuba ngenye into kubeza uphonga ukutholakala ukuthi khona ngabantu abazifeleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasosha bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouthern edale lePhalamende ubexoxa lo Ntunkamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kweleMelika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe loo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBhilithane uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Busik Isigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi eJohannesburg. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifikela kweSouth Africa ngo-1996. Ngiqala ukuhlala la eSouth Africa.
Yebo, ubuduna wasuqhasa nini?
Ubuduna
I think it was 2019 or 2020.
Ngibona ukuthi izinto zonke zihamba ngohlelo nanokuthi sihlalisana kahle nabanikazi bendawo la eSouth Africa.
Singathi kuyasebenzeka yini lapho okhona khonapho?
Sinohamba sihlangabezane nabo umlima ngoba uyazi imali izathekeli endaweni yabanikazi inohamba kukhona imigwenqa. Kodwa bese singenelela-ke thina njengey'nduna zamakhosi. Njengoba vele ngishile ukuthi ngisebenza ngaphansi kobukhosi bakwaZulu, bese ngibiza laba futhi engisebenza nabo iy'nduna ezingaphansi kobukhosi bakwaZulu. Sincedisana ukubhula lowo mlilo osuke usukhona. Khona kuyasebenzeka, ake ngisho njalo.
Singathi-ke kuyini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu khonapho lapho khona, kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe khonapho-ke kwele South Africa?
Abantu bakithi babhekane nengqinamba, babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo, ikakhulu njengoba nalo ukuthi lama-passport ama-permit azositolthwa ngoba babeshile ukuthi azophela mhlaka-1 lonyaka esingena kuwo. Ngamanye ama-problems abhekane nabantu, abantu abahlalisekanga kahle ngakho lokho, nanokuthi imisebenzi ayikho, amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19. So kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi. Abalapha abanikazi bendawo bese beqhaba ukuthi abakithi babathathela imisebenzi ngani ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi, bavala amakhampani amaningi. So imisebenzi isisiba nje into engingabona bulawe. So yikho okudala ukuthi manje kugcine siba khona ukubanga ukuthi konke lokho kudalwa yindlala, abantu bese bebangaki imisebenzi, bekubanga nabantu bakithi. So ngalawo magama kuchaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima, kuyadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya, ngokoba yiwayo yithi ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu. Singazanga ngokubi kodwa nathi sifuna nje ukuthi thole isinyiko.
Sizokuthiwa-ke kule micimbi elisanda ukuyenza, akusitshele ngamafitshane sibili ngakho khonapho.
Umcimbi le bokuwumcimbi okubungaza ukuphela komnyaka, nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 lekade inobhubhane kade kuqeda abantu, sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandla nhlambana, nakube ziyinto okumele siyithakazelele. Sikwenza lokho sihlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwaZulu, nabakade bephuma eMpumalanga nabanye abade bephuma endaweni ebasuthwini, namakhosi imbala nabo bebekhona bezobungaza nathi ukuvalwa komnyaka. Nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhula futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ubugebengu uma besendaweni yokudla, bekubugebengu sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans, ngoba bathi bona abasizondi bazondi izenzo zethu. Ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eyiphuma endleleni. So besikhuza lokho nje, sizama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindlebeni zabantu ukuthi asikwazi asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethekele la, singafiki umuntu enze umathanda endaweni yabantu. Nawe ngeke uthande nje umuntu uma ngingafika endlini wakho efikenze into ayithandayo, kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo.
Umnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Rural Extension Services, Agritex, lukhuthaza abalimi beMathebeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sewomile njalo kungasela madlelo. kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe agritech bathi kumele abalimi abasezindaweni zasemandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi asifakeni ingxenye yesimi yethu kube lesivande sezifuyo. Lapho ke ungalimani ibanana grass kumbe ivelvet bean kumbe i-cowpeas konke lokhu ukudla kwembuzi kwezifuyo emkayi kakhulu kudlwa zonke izifuyo. Ye lingakhala ngehlanyelo ungahamba emavinkilini lapho bathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekulimeni baza kutshengisa inhlanyelo yakho okokuqala ekokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo echaza kabanzi ngokuvuna lokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga lana aseleyo asiwagamuleni siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona iwakhe nje ished usiwagamula abe ngamaphisiphisi amancane uwafake ngaphansi kweshed aza kuma kuhle kasozabola then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawa nxa umlimi lwana osujulile usungawagaya emshinini then usuhlanganisa le molasisi kumbe uhlanganise lezithelo zeganga lapha ngikhuluma nje ngomtshatshatsha kumbe iwohlo kumbe isanqawa uhlanganise lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo udubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise. Abathengi bayaphuza ukubhadala.
Siyezwa ukuthi abalimi sibathi bona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo. Okwabantu ke besokuvelana. Ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khona okuncane. Uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga. Iprice yangkhona awusenelisi ukuyifinyelela. Njalo lokho kwezifuyo ungazi ukulima. Kuye kuthengisa imali yangkhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plaza siluze ivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani. But abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Mina ngifuya imbuzi emakhaya. Imbuzi lezi azilabusika zilahlobo. Nxa mina ngizifida ngamahlanga engiyabe ngiwalimi lamakhasi amazambane lawendlovu zona zingahamba ziye egangeni sidobha umchachacha siyaphila silike kakhulu ngomchachacha siyaphila. Wena osokumele kunazelele ukuzinathisa amanzi uzipha amanzi but amahlanga lamakhasi amazambane lawendlovu hayi kuyancedisa.
Abalimi abaningi emathebeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla bajayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi obasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs uDalubuhle Bebe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu leArgentina kanye leSaudi Arabia iyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi nxa sikhangela amagame asanda kudlalwa kula ama-absence amaningi, especially singakhangela indaba yeArgentina leSaudi Arabia, abantu bebengawukhangelelanga ukuthi iSaudi Arabia ingadla iArgentina, and yikho kwenza umdlalo lo ube umdlalo omuhle, umdlalo omuhle. Ngokuthi ukuthi abantu bona bengaexpecti okuzayenzakala kube sokusenzakala into ade engayiexpecta, sengizokholokhana okwenzayo ukuthi umdlalo wethu ube umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ingathi iBrazil ye ngathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ngawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Uma ukhangela ukuthi ukhochi uhlupheke njani ukuthi avele aphumele esikwadalaso kathese, I think ngibona ingathi nje kuyinto
yintatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwerelai uthi amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament mbona lani isitshengisa ukuthi ibhola seliguqukile ikakhulu kwamanye amazwe angasiwe Africa, ikakhulu kwe-Asia, lamanye amazwe ayakhangelelwe phasi kwezenguqu. Ngokubona kwami ngibona zani asedlala ngcono kulakuqala, kuqala ayebhuqwa kakhulu. Kodwa sibone iqembu eleSaudi Arabia lichaya iqembu eleArgentina kutshengisela ukuthi hayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angikabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Africa. Sikhangela iqembu leSenegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidraw, leMorocco layidraw. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Africa ngabe kukhona okungcane okusilelayo. Ungakhangela kakhulu umdlalo weSenegal basebedlalile sikwafika 84 minutes they 0-0 kodwa bagcina sebeluza 2-0, kutshengisa ukuthi maybe tactically and technically kunalapho esingazani siyasilela khona njenge-Africa.
Wadlalela iqembu leWanti Rovers kanye leCholocho, njalo osengumqeqeshi uGraham Ndebele uthi kusasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khonale kwele Qatar.
Kubona kahle kahle bekungani akukakhanyi, but sokuzile wona la amanye amaqembu angani asebele mpumela ezingcono, like sesikhangela bo-England. England sitshengisile ukubana yonime ngaphi, and no ngibona ngani kusazobhala okukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa, but njengomuntu lami ngabe ngilayo my favorite, I think ngingaba behind Europe.
Emdlalweni odlalwe namhla weSpaska Group E, iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele Germany nge 2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leMorocco libe ngujikelo bhanqa 0-0 leCroatia. Kusasa ngolwesine iqembu leCameroon lizadlala leSwitzerland, kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar, lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.